soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni Mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 21 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Nanzi ezihamba phambili
ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha yikho kuzakwenza ukuthi iCovid ingasabalali.
Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19.
Ikakhulu omama ababelekisele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi.
Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso ze-COVID-19 sokuthiye zihlupheka. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo komadlambuzi ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko uNkosikazi Monica Motswangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi abangahlatshwanga abasoze baholiswe imali eqondanela lumkhuhlane. Uthe njalo uhulumende usehlise inani lezisebenzi zakhe ezilokhu ezisebenzela emahofisini laya ku-25%. Imithethwandaba yona isizafulelwa ukudlulisela amacala kuphela phambili i-remand. Le yindlela yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kobulawayo umkhuhlane lo uloke umemetheka ngamandla lanxa nje bebanengi abahlatshwayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Isimo kobulawayo simbucayi nxa sikhangela inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 njalo lenani labantu elibulawa yilo umkhuhlane. Ngakhangela uluhlu oluphuma nsuku zonke iBulawayo ngenye yezindawo kumbe ngelinye lamadolobha eligijima phambili sikhangela inani leli okuveza sobala ukuthi umkhuhlane usufikile we-COVID-19 njani uyamemetheka. Yona leyi ivariant enja u-Delta lo khanya usesabalele idolobho. Ngokunjalo ke njengenhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association siyakhuthaza ukuthi abantu bahlale ezindlini. Ukutshintsha kumbe ukuguqula ukuziphatha yikho kuzakwenza ukuthi i-COVID ingasabalali. Nxa abantu lokhu besiyagcwala edolobheni, begcwala emabhasini, begcwala emshoveni, kuzakwenza ukuthi ivariant kumbe igciwane limemetheke nsuku zonke. Ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi abantu abaqaphele bahlale phansi.
Bona abadinga ukuhlatshwa bayenelisa na?
Indawo zokuhlatshwa kobulawayo zivuliwe zabazinenga. Amaklinika kakhansila amaningi avulile ukuthi abantu bazohlatshwa i-first dose le ehlatshwa. Kodwa ke akhona amahebezi aveza ukuthi esikhathini esiningi nxa abantu bekuye ngovivi uyafika abe ngunumber last khona le kugcineni. Kube sokusithi ke nxa sokuvulwa laphana kube sokubuya inani labantu abaningi bazogcwala phambili okuveza sobala ukuthi sokusiba khona inkohlakalo esisenzakala ngoba khanya abanye baziyele emini kodwa bafike babe phambili emzileni. Ngakunjalo ke siyakhuthaza ukuthi abezempilakahle bangaze bavumela ukuthi ukube lenkohlakalo enjalo. Umuntu nxa evuka ekuseni kaphiwa ithuba lokuthi ahlabe ngesikhathi kuhambelana lokuthi ufike ngesikhathi bani. Khonoko ke kuveza ukuthi abantu sebesume ngobuningi benanzelela ukuthi igciwane selimemetheka ngesiqubu esikhulu. Wonke umuntu usefuna ukuhlatshwa. Sibonile kuhlatshwa amavendor laphana ngemva kwalokho ke wonke umuntu wasukumela phezulu bafuna ukuyahlatshwa endaweni ezijeneyo. Kodwa ke sokusiba khona ubugwelegwele lenkohlakalo esisenzakala kulezo zindawo lapho kuhlatshwa khona. Siyakhuthaza ukuthi uhulumende akuqaphe ngehlolo ekhozi khonoko ukuthi bakhona sebethwala nzima ukuthi bahlatshwe ngenxa yokuthi sebesiba khona benza amacala enkohlakalo.
Ungasitshela ukuthi udaba lokubana izisebenzi zikahulumende sezizahamba zizilutshwana ezisilinganiso esiyi 10% kuphela kuzaphambanisa njani umnotho welizwe
ngenxa yokumemetheka kwegciwane le COVID-19 uhulumeni usekubonile ukuthi aqume inani lezisebenzi zakhe kusale kusebenza i 10% kuphela konoko siyakujabulela ngoba kuzakwenza ukuthi ukumemetheka kwegciwane kungasabalali kakhulu ngenxa yokuthi abantu base balutshwana kulezo ndawo abasebenzela khona kodwa ke konoko kuveza ukuthi imisebenzi ekhangela ukuthi iphathise uzulu izinga lakhona selizakwehla sokuzathatha isikhathi eside ukubana izinto ezithile zenzakale ngenxa yokuthi abantu okumele babambe lowo msebenzi abasekho sokusele nje bona laba abakhangeleyo kuphela abalutshwana ngoba kuvezile ukuthi umuntu phose ngenyanga akumelanga kudlule i 21 days engazange asondele emsebenzini so khonokana sokungatsho ukuthi nxa abantu bebaningi emsebenzini kuyikuthi mhlawumbe linani lifika phose ikhulu sokuzakwenza ukuthi maybe omunye ahambe kanye ngenyanga khonokana sokuzabangela ukuthi ke ngezinye indlela uzabe eziholisa lezo zisebenzi kodwa zingasenzi lutho olumangalisayo
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ugatsha lwezempilakahle kalwethulanga amanani aveza ukuthi bangaki abahlaselwe yiCOVID-19 kumbe ababulawe yilumkhuhlane izolo kusenjalo izakhamizi zemaphandleni kwezinye indawo zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuzithiye zihlupheka ngamandla ngoba zingasenelisi ukufinyelela inhlelo zokuziphilisa Isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu wemaphandleni e-Rural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inhlelo ezingasafezeki lula ngezitholakala kwezempilakahle ezemfundo kanye lezokuthengisa impahla
ngakhangelwa endaweni enjengelupane ukuthi isibhedlela lapho ayesithengiweyo isibhedlela esintele seblue ofumana ukuthi amanye amawadi abavilesini angumango omude kakhulu ukuthi abantu bafinyelele kungakho-ke sokune imbiko eminingi yabantu ikakhulu omama ababelethele emakhaya abanye besehluleka ukuthi bathole amapilisi adingakala mhlawumbe inyanga zonke anjengemkhuhlane we-HIV ikhangele futhi lokufunda kwabantwana izikolo zivaliwe akula ngendlela abangafunda ngayo masibaqathanisa emadolobheni akula ama-online lessons lokuthiwa ngama-online lessons ukufunda kusetshenziswa ubulembu ngendaba zokuthi emakhaya amagagasi kawakho angeke njalo bafunda besebenzisa ama-radio abantu basila ngokuzithekisela nxa kuvalwa kuthayiswa ngabo kuthiwa akuvalwe ngabo-3 emini amakumosi konke khonokho kuyakhathaza abantu abasebenzayo abakuyinkomantetha kuyawoda kwezinye indawo abafenelisi lapha keyoda emadolobheni amakhulu anjengabo-Harare eBulawayo abanye fethiya kwelizwe konke khonokho kuvaliwe
kodwa besibona ukuthi indawo zemaphandleni ziyathola usizo inhlanganiso yezizimeleyo lakuye uhulumende ngokwakhe simbonile sithi kulama-radio ayi-200,000 alethwe emaphandleni kuyasiza yini
uzafumana ukuthi kazenelisi yenqatshelwa ukuthi zisebenze ngenxa yokuthi imihlangano kayivunyelwa abantu abavunyelwa ukuthi bengene ezakhamizini thole ukuthi kuyinto okubahluphayo kungakho-ke ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo lakho ngolunye uhlupho olukhona qinisweni akukho okumangalisayo osokwenziwe nguhulumende kakhulu nxa ngikhangele kwizichinti lapho esebenzela khona emathebelelweni not isikhathi sokuthi ngabe sibona uhulumende eqakathekisa ukufaka ama-boosters engxenye angabamba i-network kwenzela ukuthi abantwana benelise ukufunda amarediyo izwile sukubala kumbiko ukuthi kulama-rediyo afika 200,000 azafiwa abantu kodwa fika khona ilutho lusenzakala emakhaya kungakadistributwa mbe abantu bathiwa ama-rediyo emakhaya akuqale kukhangelwe kabanzi indaba yamagagasi kusenjalo singathi kuzwele ukulumende ukuthi kulezi ndawo ezilisekezana ezithwana lapho kubamba khona amatakadi bazame ukuthi lawo maradio kubonakale ukuthi adistributwa ngendlela efaneleyo engazakhandisa kwezindawo kuphela ngobuningi bawo kodwa asabalaliswe indawo zonke kubazo ndawo ezibamba amatakadi kodwa lezi ezingabambiwo bazame ngamandla wonke ukuthi abone ukuthi amatakadi ayakholiswa ukuphakisa kwenzela ukuthi abantu babe le-information labantwana benelise ukufunda besebenzisa amaradio.
Umnumzana Fumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust sixoxela eselupane. Amapolisa athi abophe abantu abalichumi phezu kwamacala okuntshontshwa kwezifuyo ezigoqela inkomo lamadonki kwamadlambuzi ePlumtree. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wethule umbiko izolo esithi abantu laba babotshwe kulandela ukukhwela kwezehlakalo zokuntshontshwa kwezifuyo ezigabeni ezifana leKhanda Mhlophe, Kombimba, eJuchume, eNsubula, eMahole kanye laseJaboroma. Unyathi uthi izakhamisi zibambe iqhaza lamapolisa zathungatha umkhondo wamasela la ayatholakala eCholocho lapho okutholakale njalo amadonki angamachumi amabili lambili abentshontshiwe kanye lenkomo eyodwa. Sixoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Mokincube.
Ayaya lokho mpela ayayi bahlabe ezulu kuthi ukuthi ngiyabonga ukuba khona lapha emsakazweni njengoba ngikhuluma nje. Hayi akubhokile sibili okuyizinto kwakhona noma nje ngingazanga ngendawo kodwa ngikhona sikhangele. Hayi izifuyo ziphelile sebetshontsha lasemini batshontsha langezibhamu vele ilizwe litekile sibili bahamba sibili khonale bayabamba abantu bathola lamadonki babuya lamadonki sibili amaningi abanye bathola abo kuthi ukuthi lapha vele iwadi 10 lapha sithwele nzima ngawo amasela amasela aphuma komthina umthina kusecholocho laphana mawuyeqhaka obodubute usiye kuthi masini uyabo sufika khona indawo kuthi kusemchile kuzini bachathe khona phana abantu bakhona izigebengu ezinzima ezinzima sibili dungami sithwele nzima sibili ngakhona lo.
Ungathi kubhahile kakhulu yini ukuntshontshwa kwezifuyo khona ngapho?
Hayi kunzima ziyatshontshwa sibili kathesi ke futhi asekutshontshwa sokuyikuthatha ziyatshontshwa inkomo yonke into odonki avele akula nto engasitshontshwayo khona la kuyatshontshwa sibili okunye kumangazayo sesiswele lokuthi plani bani engayenziwa lokuthi uhulumende angayenza njani ngoba ukuthi sibambe umthetho ngezandla mbona ngathi kungafa lo muntu so into yakhona mpela sizama ukukhulumisana labo uhulumende ukuthi into esihlupha yiyo lo mkhuhlane i-corona labo sebethatha advantage ne-corona ngoba babekwazi ukuthi ngama 6 o'clock siyaba sesilele ezindlini asivuki bona babe sebebhizi avele bazithatha khonapha emahlangeni bangena sibili bevela khonale ngexa isidaka ngebebe kamukwa kombimba bengena emasimini ethi betshontsha bezo betshontshe zebhamba zihingwe konke khonapho ngoba inkomo ziyaba zihlangene lamadonki khona lapha emasimini ngoba amasimini ethi ahlangene siyavuka sibona ngemzila kuphela abantu bakhona yizigebenga yizigebenga kodwa ke hhayi siyaplana lathi singayenze njani ukugebenga bakhona but ezilonge uhulumente angasisekela hhayi sizaba le plani enkomo.
Umnumzana Mokincube isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Selikubonile na ukusemaphephandabeni Inkundla eNew Zimbabwe ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa laye wathenga imitshina yokungena emafonini abantu ngudlu bengakwazi ePegasus yona eyalungiswa inkampani yakwele Israel. Udaba lwemitshina le soludale inkulumo emhlabeni jikelele. Umsakazo weZBC wona uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uza kwethula umbiko ngolwesine oqondane lokusetshenziswa kwemali awethula phakathi laphakathi komnyaka owemedia fiscal policy. Iphephandaba leChronicle lithi obe ngumgcinisihlalo weZANU-PF eMathebeleland South uMnumzana Rabelani Choweni ungcwatshelwe emzini wakhe eBeitbridge izolo. Isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi be-Studio 7 okhulumayo ngilindo ngidabuke enkaya. Ngihluphekile lami ngisizwa ubaba kuthiwa nguMegas Banda ikhuluma ngokulungiswa kwemigwaqo. Ibonge uhulumende ngabake ngebenzela khona. Nginenkaya ngikhule umgwaqo osuka kobulawayo ufile namanje usafile. Usuke emkayi usuya kobulawayo usafile namanje lo mgwaqo. Kanti thina simele ngubani? Mina sengenze yini lo mntwana? Umntwana seza kuba lo mntwana manje ule 20 years. Umntwana engilayo mina ngikhule umgwaqo ufile. Kanti thina simele ngubani? Asikwazi abakumisayo le hulumende abakukhulumayo. Lokubi lokhu kwenziwa ngapha enkayi umbokoni wayo ngayona leyani ndawo ukuthi inganakwa bona bayakwazi. Ibhayibheli lithi kuMathewu 18:18 ukubusa umhlaba lasezulwini kubotshiwe. Okwaba kubuphayo kutho ukuthi lasezulwini bazokuphela kubotshiwe. Ngakungokubi kulicala abazalimela leli. Njalo sihlukumezekile singamaNdebele sitshiya abantwana emakhaya semazweni. Uhulumende esihluphayo siswele ukuthi singenzani ngaleyani ndawo kodwa siyakhuleka. Esilungu sikhuleka sibiza amagama ehulumende lesiphekisayo. Inkosi izasiphendula njengabantwana bako-Israyeli baphendulwa yinkosi bathole ukukhululeka. Bathi sizakhululeka isikhathi siyeza. Sihluphekile abazali bethu sizwa kuthiwa babula. Sihluphekile sesitshile abantwana bethu asibakhulisanga abanye abafundanga asazi ukuthi njongonini kodwa siyacela ukuthi inkosi sikhulule.
Njani kuStudio 7 njani khona ngapho? Thina siyaphila ngapha, siyaphila. I-corona sibhahile elizweni leZimbabwe. Corona sibhahile elizweni lakithi. Ngifuna ukuthi ngamafitshane nge-corona le ngithi kap-kap. I-corona ayisiko ukuthi ikhonzelwa ngabantu kuphela. I-corona okwenza ukuthi ibe nengi. Okokuqala, amabhasi kaZupco. Amabhasi kaZupco, abantu bayaminyana. Amabhasi malutshwana. Ngoko kwenza ukuthi i-corona imemetheke. Okwesibili, iZANU iyayenza imihlangano. I-corona yiko kwenza ukuthi imemetheke. Okwesithathu, amapostoli ayenza imihlangano amachurchi abo. Yiko kwenza ukuthi i-corona imemetheke. Akuhlakanipheni kudingwe indlela zokuvikela abantu abeZimbabwe phezu kwalowo mkhuhlane. Ngoba uZupco uyathola abantu beminyene belayinile. Ngapha kuyabe kuthiwa abantu social distance abantu njani kulokho kufakwa ama lockdown. Government kayilungisa into zayo. Ngiyabonga.
Sanwana ba Sarah's Studio 7. Sanwana ni bantu bonke bezimbabwe ikakhulu abantu bemathepheleleni okuqakathekileyo ukuthi sifikele lo mbumbano olukhona ngokulandela iziqondiso ezibekiweyo uhulumende zama ukuthi sizifikele thina sifikele labantu bethu ukuze bakhule babe ngabakusa kusasa. Into esingasithi khona kulabo abazama ukuhlakaza iZimbabwe beyiqhuma phakathi ayisiso sikhathi sakhona lesi. Abayekile ukuhlakaza iZimbabwe phakathi, bayekile ukufananisa i-NDC Alliance besana. Ayikho enye iphathi kuleli ebezimbabwe enamandla okulwisa izanu p f ngihlule i-NDC Alliance. Yikho nje umnankagwa lezanu p f labo wonke nje ongamaphathinyana lokho kunye bebhizi bengalali nge-NDC ngoba bayakwazi ukuthi i-NDC yiyo yodwa iphathi engangena embusweni ibuze lezimbabwe lintshintshe lisuthise abantwana bezimbabwe ngoba esikululelayo lapha silwela abantwana bezimbabwe ukuba bakhululeke.
Yebo yebo Studio 7 linjani ndonke hayi siyadaba ngezikweli senzela zona mhlambe sithi ke mphawule laphaka ngendlela sayizwaleka kagwili kathi iphelela ngaphi kayigxoti konke laba abantu ababantwabezona indaba into zakhona zingasebenzi suka ziphele into ziya ngaphi into lezibonela nizaqeda kani sebebhizi likampeyina waye lingakampeyini ngezinto ezilikekani kathi ezivele sola ama-NGOs lithi sezepolitiki lingena ngaphi lina bebelisinceda la abantu besiphili sabe sinika ukudla konke leziphilile yikho lani likhona khona lapho yibo bona babantu ukuthi libonge seliphenduleli inkulumo. Hawu bantu abesibeni ngabantu sibonge okuhle lani yenza nokuhle hhayi kukhampena ngomlomo ikhuluma into ezenzakalayo kanti eziminya lathi zalungiswe nkayi lapha kathi kusokwathini ngoba laligijima lithikuzayo nje kakhulu kanti eselizaphinda lizositela ngayo lo mgwaqo wayo hawu makhelwane lesihlonipho lani badala sivila ke lenzeni into ekhanyayo ebantwini lingasenzeli odoti bantu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America uthi inkisela yaseMelika enothe ukwedlula umuntu wonke emhlabeni jikelele. Umnumzana Jeff Bezos uphumelele izolo kuhambo lwakhe lokundiza esiya emkhathini waphenduka esekumango ongamakhilomitha alikhulu phezulu lapho zonke izinto ezisemkhathini eziqala khona ukungabile sisinto. Ubehambe lomne wabo kanye labanye abantu ababili. Inkampani yezindaba AFP ithi umongameli welemali umnumzana Hasim Goita utshele uzulu welizwe lakhe izolo ukuthi kalimalanga kusehlakalo sokuzama ukumbulala okwenziwe ngabesilisa ababili ngesikhathi esetempelini ethandaza. Singene kudaba lweMelika. Umkhakha we-COVID-19 omemetheka ngamandla njalo obulala abantu abanengi obizwa ngokuthi i-Delta variant ususabalele eMelika wagxila ngesilinganiso sokungamachumi ayisishiyangalombili lantathu ekhulwini 83%. Lokhu kuvezwe ngumqondisi wogatsha lwe-Centers for Disease Control and Prevention, uDokotela Rochelle Walensky ekhuluma kudale leSenethi izolo. Uthe mhlaka 3 kulinyanga umkhakha lo ubusumemetheke ngesilinganiso samachumi amahlanu ekhulwini i-50%. Okutsho ukuthi phakathi kwamaviki amathathu edluleyo kuphela ukhwele ngesilinganiso samachumi amathathu i-30%. Emelika, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abangu 34 million njalo wabulala abangu 609,000. Lanxa amajekiseni ekhona, abanye balokhe besala ukuhlatshwa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Lanxa umkhuhlane lo ubonakala ngathi ususiba ngcono eqinisweni ukuthi lapha eTexas amaviki wonala amabili adluleyo kuyezwakala ukuthi ama-numbers ayakhwela. Kodwa ke ukukhwela kwakhona okukhona esikubonayo ukuthi kungathi kuhlasela kakhulu emakhaya, ngoba abantu bemakhaya laba bemaphandleni yibo bangazange bavume ukuhlatshwa. Baba ngabantu laba bomisa intamo, ontamo zilukhuni, ontamo zibomvu. Baba ngabantu abangathi balalela kakhulu umongameli lowana owaphumayo, kungathi kasozaphume, kungathi ulempendulo, kungathi kuthiwa ngamanga ukuthi khona kulo mkhuhlane lo owe-corona. Manje ke sekungathi kuyabachaya, kuyachaya khona ngale. Sekungathi ama-numbers ayakhwela, ayaphezulu. Ngingatsho ukuthi labo abahlatshiweyo kakubachayi, kungabe kuyabachaya, kodwa ke ii-numbers zangakhona zinganeno kakhulu. Kuyakhanya ukuthi ngabe abantu kabahlatshwanga, ngabe kulo kufa okukhulu kakhulu phakathi kwabantu ngalesi sikhathi. Mina ngiyakholwa ukuthi ijekiseni le iyavikela ukuthi umkhuhlane lo ube nganeno.
Bakhona yini oyakuhlangane labo abalokhe bengathemba ukuthi umkhuhlane lo ukhona?
Labo bantu bakhona sibili abalokhe bengathi kabathembi, ngoba angikwazi ukuthi yathi ukukholwa kokhona kujule kanganani ukuthi umuntu esule ukubona lanxa abantu besifa. Baya kutshela wathi hayi, imota zibulala abantu abaningi kudlula laba sebefile. Ye, amaframe atshini abulala abantu abaningi kwedlula laba sebefile. Bale ndlela yakhona abazivikela ngayo ukuthi hayi, lokho asilokuqiniso. Engingakutsho sibili, ilapha eTexas bakhona, bakhona sibili abamhlophe futhi abatsho njalo. Kanti-ke ngapha kwelangakithi abamnyama balokwesabela okokuthi engxenye ivaccine le ayibaphathi kuhle. Ungathi nxa kuhlatshwa laphana kuyahlatshwa emhlophe, kuhlatshwe le mnyama khona lapha, yikuthi bake bakwenziwa ukuthi bahlatshwe ijekiseni eyayingathi ngeyokubabulala. So-ke laba abadala bakhona hhayi ijekiseni balokhe bengathi kabayithembi le engabe iphiwa nguhulumende eyihlaba abantu abamnyama. Kodwa ke eqinisweni ukuthi bazakufa, bekufanele ukuthi ngabe bayathatha ijekiseni le ukuze ibavikele. Ngoba mina kangikholwa ukuthi umhlaba lo ungahlaba abantu ijekiseni ebulalayo.
Umnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Sizibhethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uselaye izisebenzi zakhe zonke ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuphazamisa impilo zazo. Amapolisa athi abophe amasela alitshumi antshontshe izifuyo kwamadlambuzi ePlumtree. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Abangathanda ukulalela iindaba zethu ebulenjini be-intanethi lingaya kukheli ethi www.voandebele.com kumbe liye kukhasi lethu leFacebook ele-VOA Ndebele. Yimi uNtungameli Nkomo.